sikubona lapha lonyaka kunzima shuwa kunzima indlala inengi sibili kakhulu lezulu lasilahlisa sibili kodwa okukakhulu okunye kwagcina kusilahlisa akuzanga sithole i-top dressing i-fertilizer leyana emhlophe yikho kwasibulalayo kakhulu okokuthi kwesinye isikhathi sasizakuthola khonoko okuncane hhayi indlala mpela ibhokile abaningi mpela hhayi avele sokunzima sokunzima kunzima sibili okunye okumangalisayo asikwazi ukuthi njengoba sicabangela ukuthi izulu lizakuna ngabo October, November, December silime ukuthi kuzaze ngoba ukudla esikukhangeleyo ukuthi maybe malini ekahle maybe siyaze siye kudla ngabo February, March angazi ukuthi kuyaba kunini siyaba sesiphethe ngani khonapho akunzima sure.
Abezitolo khona ngapho emakhaya bakhona yini abalokhe belamukela idola leZimbabwe?
Lapha emakhaya khona lokho kuthiwa idola leZimbabwe vele kasikwazi lokukwazi vele asikhulumi ngakho ngoba umuntu avele akula muntu obonakale kuthwele vele zitolo kabakhulumi ngakho lokho engihambile ezitolo zonke zeleza ngikaze ngibona umuntu impela othenga ngakho njalo hhayi kabakwamukeli. Ngigcine nje ngikubona ngibona into okuthiwa ngamadola aZimbabwe ngisethawni last week ngibona mpela kuphunga kutshintshwana ngibona imali yakhona iningi hhayi lapha ekhaya mpela hhayi kakukho.
Ungathi bakhona yini asebethanyelile konke eziphaleni asebelala ngendlala?
Abaningi sibili abanye mpela vele ikati selizilalela nje eziko akusabaswa wena umlilo kunzima ntunga lapha eZimbabwe lapha kunzima mpela indlala emakhaya lapha kunzima othi udlile nje udla kayi-one bekusanceda kwamajodonyana kwangikhona kade kukhona alakho ngazathi kubona angazathi kumbeni indlala isihlasele kuhle kuzibolele masinya abanye manje behle bekupheke kunjalo ngoba kungalayona iplani ngoba kwakuke kwawabhitshana khona kwamajodonyana kodwa ke babalwa abalakho bebebalwa sibili abalakho abaningi hhake abakwazi khonoko ngoba yinto kade ngathi iyasiza amalanganyana lansamiyo manje anti amajodo akathe sivele kafiki kathe simangakutshela mebe abantu abalamajodo babili bathathu akunzima sibili asikwazi ukuthi abantwana lapha sizabaphani ntunga.